my father's house. My father, uNkulunkulu, uNkulunkulu uJehova, uNkulunkulu uThixo, uNkulunkulu uSomandla, unamandla, wasipha amandla, uNkulunkulu ngumdali, wadala izizwe zonke zomhlaba, uNkulunkulu wasidala, uNkulunkulu wadala izulu lomhlaba. Ngakho-ke inhliziyo zenu mazingakhathazeki.
Come on.